Uma sikhuluma ngo-President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesi sikhathi. Nxa ukhangela ngelihlo elibanzi, ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ungumrepublican. Singamtshayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo. Yona le stimulus aseyipasile phabantu imali eyinto enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezithiyeneyo. Ikakhulu lapha nge-COVID. I-COVID abantu sebehlatshiwe, bayahlatshwa, abanye sebehlatshwe wesibili. Ngeviki eliphelileyo ukhulume ngokuthi yena asiyafika uMeyi, ekupheleni kaMeyi, wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatshwa i-COVID uzabe sehlatshiwe. Ngibona mina ngenxa ukuthi bengiye kho kwabantu laba abamele behlatshwe kathesi, kodwa kulesi state engikhona izolo ngithole i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingabuya ngizohlatshwa. So lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona. Lapha engihlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangele ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe, abantu behlezi lama-desk abo lama-injection bemele labantu abazohlaba. Kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo ukuthi within 100 days yakhe ngibona ngani izinto kade zithembisi lezi zizaphumelela. Sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla. Sistende sabe sisihlatshiwe i-COVID, kulezi mali zokuthi isikolo zivulwe, kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela, ezingena ku-Obamacare. Ziningi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and izinto ezizamenza ukuthi abe successful.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo, kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Lapha ngizakuthi ukuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina ngizawuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation. Angisomuntu wezanu, angisomuntu we-MDC, ngingomuntu. Ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le-election abantu batshona emaralini njengoba sithanda amarali, becampaigner, begcwalisa i-stadium. Abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote, baphinde bayilayina bayevota. Singelayo imithi yokuthi umuntu nxa angagula ayesila njengalapha osokule mithi yokuthi nxa abantu bathe sibangabulwa yi-COVID. Nxa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila. Njalo sebaba le-vaccine, thina kasilayo le-vaccine, asikabi lekota yabantu asebehlatshiwe. Impumela yakhona ngemva kwe-election, umhlaba wonke, ilizwe lonke nje, nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID, singakubamba sikufake ngayiphi indlela thina nxa sibele election. Angiye izwa indaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa i-election ngikuzwa ngawe kathesi, but mina just ngicabanga njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthiwe kakwenziwe singelanto esiyiphetheyo, siza kuthi ukuthi le mithi yokuthi sigeze lapho esihamba khona siye emaralini sigqoke amamaski, amamaski angikhona amanye ngokuzenzela ezindlini, asila ama-sanitizer sizidubekele, kodwa eralini siyahamba.